Soku isika disendaba ku VOA Njebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 3 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umlingisi odumileyo ngelokuthi Maititi yena engufelistas Murata uyamiswa imthethwandaba esetheswa icala lenkohlakalo. Inhlanganiso yekhomalisa ihambisa isicelo kuhulumende sokubana kube lomthetho omela abampofu elizweni.
Isisekelo somuntu singakhuluma into kufanele kube lomthetho osekela into yakhona. So lethi bona hathi sisakhangelisa sibona ukuthi imithetho yakhona elitshoyo emineninini ephazamisa ukuthi abantu bazuze ama-tests yiphi.
Ngesikhathi ilizwe likhangelele ukuqhuba ukhetho, amabandla aphikisayo agcizelela ukuthi ayabandlululwa okubangela ukuthi engenelisi ukukhankasa ekhululekile.
Ethi campaign sihamba esingathi door to door campaign ngoba asikenzi ama rally njalo asibone ukuthi siza kwenza ama rally. Sibalekela ukuthi kwakube nzima kwesinye isikhathi ukuthi sithole imvumo yemhlangano.
Inhlanganiso yamatitshala ithi bazaqhubeka bekhalala umsebenzi besalinde ukuthi uhulumende avumelane labameli babo ngeviki ezayo.
Ngaleso sikhathi sikhangele ukuthi kule khala abantwana bayakuba yini ababalisi bengakhalala umsebenzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umlingisi odumileyo ngelokuthi Maititi yena elesithupha lakhe lingufelistas Murata umiswe emthethwandaba izolo esetheswa icala lenkohlakalo. UMaititi wetheswa icala lokuqamba amanga ngokubambisa imota ayibolekile ukuthi aphiwe isikwelede se-$10,000 ngomunye umuntu obolekisa imali ngokusemthethweni eHarare. Kazange avalelwe kumbe ukuhlawuliswa imali yesibambiso i-bail kodwa uzathoniswa evela ngekhaya. Inhlanganiso ezimeleyo e-Coalition for Market and Liberal Solutions kumbe ikhomalisa ihambise isicelo sokubana kube lomthetho omela abampofu elizweni. Kukomiti yedalela ePhalamende ebona ngokubuswa kwezabelo ngolwesibili. Ilinhlanganiso ithi ngoba lokhu kulilungelo labo lokuba lendawo zokuhlala ezisemthethweni ezisemabizweni abo. Ithi njalo leli lilungelo lisesisekelweni sombuso wesizwe. Ukuzwa okuningi ngalolu daba uGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lomqondisi wekhomalisa umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sasenza umhloliso ngathi i-research okweminyaka ethize. Saficondane lokukhangelisela ukucubungula ukuthi abantu abangabayanga kumbe abale izimali ezilutshwane abahlala emalokishini kumbe ezindaweni ezithiwa khona asondawo abafanele bahlale kizo imikhukhu. Abantu abanjalo bayazwisisa na amalungelo abo empahla ama-property rights? Sasidinga nje sidingisisa ngolwazi lwabo olwelungelo lempahla ama-property rights. Kwasekukhanya ukuthi hawu kanti vele bahlala besethukile kwasekwethukeni okuthize ngoba lapha abahlala khona bahlala besongelwa ngama-councils lohulumente ngoba indawo zakhona azilungisanga ukuhle. Kutho ukuthi vele bona ngobuningi babo kabasoze bafakazisa uphawu kumbe singathi ngama-title deed. Bazahlala belokwethuka futhi bazahlala bengabantu abangasoze bakwanise ukuthi basebenzise izindlu zabo ukudinga isikweletu.
Kuvele konakala ngaphi kwavela kwaba kusimo lesi njani?
lo mbuzo ophi kule zigaba ezithile ezimpalo ezijiyeniwe kulalaba abanjengabe e-Epris abangena kudala abazali babo bebalekela impi impi sathisa emakhaya labo nje basika bafakwa nje kungazanga kulungiswe kodwa sokungcunywana kodwa kabanama-certificate sokubuya laba abangeniswa okwe-politics ngama-housing cooperative uhulumende lakwezana ukufika kuphela la ntsho ezama ukudinga usekelo lokhetho so abathi ngama-housing cooperative bayathumba indawo sebegcwalisa abantu endaweni yakhona labo phela hantsho la baye besakha izindlu ukhansil ekhangele esesaba ukuthi abaxothe sokusiza laba abathi abaningi abasala emalokishini abagcina kudala kodwa belokhu bebhadala imithelo befanele bona benikwe ama-title sabona izigaba zakunazizitatu kodwa ngiyazi ukuthi nxa abathi nje sikhuluma ngakho nje sithi imikhukhu sikhuluma ngendawo enjengosolomia lapha akwakuphinzwa khona ngama-housing cooperative esesithi khona ye wephula umthetho kanti kungani kungalungisiswa kwenzela ukuthi bengabelokhu bengena abantu lalaba abakhona akusakwanise ukuthi ngaxotshwe ngoba umsekelo sombuso sine-right to shelter sakulungisiswe imithetho yakhona yayilungisiswe ukuthi ubugebengu bakhona bungabulokhu besenzakala.
Uhulumende wamukele njani isicelo senu le ikhomithi eliyinike ugwalo lwenu?
Ye iqiniso ukuthi njengoba ngithe khona saqala ukudingadinga ukhulukhuluma ngendaba yakhona okweminyaka ethize yikho laphana kwakuthi bekhankasa bona umnangazwa labanye be-TCC bekhuluma ngokunikeza ama-title deed abantu abahlala ezindaweni zakhona emkhukhwini indaba yakhona vele yasisike ukuthi njengoba sithe khona kuparliament sicela likhangelisa igwalo lethu le-right shelter wayemukele kuhle nje indaba yakhona besithi bona ye isicelo sombuso vele siqondane nelungelo elomthunzi i-right shelter kanti nisafuna nimanje sinasi hhayi isisekelo sokuthi singakhuluma into kufane kube lo mithetho osekela into yakhona so lethi bona hathi-ke sesizakhangelisa sibona ukuthi imithetho yakhona elitshoyo emineninini ephazamisa ukuthi abantu bazuze ama-36 yiphi nxa kusobala ukuthi itshintshe imithetho singakhuluma ngakho kodwa nxa kufanele ukuthi nje silungisise ipolicy sigalungisisa ngakho bamukele kuhle nje igwalo lethu sesimelele ukuze ukuthi baqondane lokwenzana okakhesa.
Hello-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya umqondisi wenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions ikhomalisa ubexoxa ecingweni logeyina kumete sayiti owestudio 7 eseharare.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele nkomo.
Ngesikhathi ilizwe likhangelele ukuqhuba ukhetho lokudinga umongameli amalunga edale lephalamende lamakhansila, amabandla aphikisayo agcizelela ukuthi ayabandlululwa ukubangela ukuthi engenelisi ukukhankasa ekhululekile. Umnumzana Kwanele Hlabangana okhokhela ibandla le-Republican Party of Zimbabwe njalo ekumanyano we-Pollard uchasisa ukunengi ngalolu daba kungqoqo ayiqhube loSithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Yebo, thina njengebandla lezepolitics esiqalisile ukukhankasa sikhankasela ukhetho oluzayo oluka-2023 lapho esize sizangena khona kuzo zonke inhlangothi kusukela ku-presidential candidates la ku-parliament lama-local authorities. Ethi i-campaign sihamba esingathi i-door-to-door campaign ngoba asikenzi ama-rally njalo asiboni ukuthi siza kwenza ama-rally. Sibalekela ukuthi kwakube nzima kwesinye isikhathi ukuthi sithole imvume yemihlangano kuselesikhathi ngoba imihlangano iyacelwa kulandela umthetho okuthiwa yimopa. Kodwa yebo kambe akusimisi lokho ukuthi sisebenze thina njengebandla lezepolitiki. Nxa sikhangela indlela esaphumelela ngayo ngokhetho luka-2018 sibona ngathi lo nyaka sizaphumelela sibe lamanani angcono ngoba siqale umsebenzi wethu wokukhankasa kuseselesikhathi njalo abantu sebesazi njengoba siyiphathi entsha ibandla elitsha sebesazi ukuthi kule-Republican Party of Zimbabwe i-RPZ. Ekunye sokukhangeleleyo ibudlawundlwango obuba khona kwezinye indawo hatshi kuzo zonke indawo okwenza kungabi lula kwesinye isikhathi kuyafinyelela ikakhulu emakhaya singakhangela kulezi ndawo zabo Mashonaland Central, Marsh West zikhona-ke izindawo okuba nzima kuyafika khona ngoba abantu bakhona bathi bona bavumela kuphela ibandla elibusayo kodwa akukho emthethweni kuvalela amanye amabandla. Siyaqhubeka sikugxeka sikusola njengebandla ukuthi kungabi khona indawo okuthiwa azifinyelelwa kumbe ibandla elivalelwa ukuthi lenze imikhankaso kumele wonke amabandla alithole ithuba kanye lokuthola ithuba kwezomsakazo ku ZBC kungaba yiTV kumbe iRadio kuthi lanxa sokuphela ukhetho kungabi khona ukukhona ukuthi hayi mina ngisuke ngavalela ziningi inhlupho ezikhona elizweni ezinjengobugwelegwele engathi busela i-corruption ngenye yezinto esizakhankasa ngayo kakhulu njengebandla ukuthi ilizwe leli kumele lilandele umthetho i-constitutionalism ukuze liphumelele.
Liyasuthiseka yini njengebandla sesikhangela ugwalo lwe-delimitation lolwe voters roll?
Asisuthiseki thina njengebandla ukuthi lwabanjwa kuhle nxa sikhangela ukungezwani kwama-commissioners ezethu agcina sokusayina kuphela ababili abayisikhombisa besale ukusayina leyo report yakuqala i-preliminary report kwasitshengisa ukuthi kukhona kumbe ngathi isandla semfeni esikhona okwenza ukuthi lanxa i-report siphumile kodwa singasuthiseki ukuthi kubanjwe kuhle. Sikhangele njalo i-voters roll. Siyacela kakhulu kakhulu abezethu sibakhuthaza ukuthi bakwenze kube lula ukuthi ibandla ngebandla lenelise ukuthola leyo report kumbe i-voters roll kuseselesikhathi kwenzela ukuthi kukhangele ukuthi bonke laba ababhaliweyo kuhamba kuhle yini, kukhona yini ababhaliweyo okumele bakhitshwe ngoba kwesinye isikhathi omunye uyamthola ebhalwe lapha kuthiwe wangeniswa kwenye indawo ngo-2018 sagcina sesihamba ema-court sokuthiwa ubani uthathelwe amavoti akhe. Asifuni kube njalo, thina sifuna ukuthi ilizwe lethu lenze ukhetho oluhloniphekayo oluza kwenza ukuthi sithuthuke njengelizwe sisiya phambili.
Lo-ke ngumnumzana Kwanele Hlabangana, umkhokheli webandla le-Republican Party of Zimbabwe, obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Tafatwa Mugwadi usanda tshela i-Studio 7 ukuthi ibandla lakhe alingeneli emsebenzini wamapholisa. I-ZEC yona ithi yalandela umthetho ekuqoqeni ugwalo lwabavoti olwe delimitation report.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Ukutshengisela kwababalisi benhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kungene kulanga lesibili izolo besithi bazaqhubeka ngenyathelo labo lokungayi emsebenzini belinde impumela yomhlangano kamqatshi labameli babo ezaqhubeka ngeviki ezayo. Lenhlanganiso ithi ababalisi abedlula isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% emaphandleni lasemadolobheni benelise ukutshengisela ngokungayi emsebenzini izolo befuna ukuthi iholo labo lengezelelwe liye ku-US$1,260 ngenyanga. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekoBulawayo.
Inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe yethule umbiko othi ababalisi abedlula isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% benelise ukutshengisela ngokungayi emsebenzini lamhlanje befuna ukuthi iholo labo lengezwe lifike kumadola emelika aphezu kwenkulungwane eyodwa i-$1,260 ngenyanga. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba Kuye Moyo, uchasisa okwenzakale namhlanje.
Izolo bekulusuku lwethu lwakuqala besile 57% ababalisi abangayanga emsebenzini. Lamhla lusuku lwesibili, izolo ababalisi bebelinde ukuzwa impumela ye-NJNC eyathi izabanikeza isinqumo esihle ukuthi benze pho lamhla. Lokhu esisilindile isinqumo lesiyana kungena, kodwa lamhla sisilinde sibaningi.
Unkosikazi noMathemba Baloyi, omunye wabazali, uthi ukukhalala umsebenzi kwababalisi kuzadala uhlupho lokwehla kwesimo semfundo elizweni esilokhu sisindwa zinhlupho ezidalwa yokuqhamuka kwe-COVID-19.
Kubangwa imali. Ngalesi sikhathi sikhangele ukuthi kulekhala abantwana bayakuba yini ababalisi bengakhalala umsebenzi, kuyaphinda kubisele abantwana emuva. Akuzamwe ukulungisiswa ukwenzela ukuthi imfundo yabantwana ingawi kakhulu.
Unkosikazi Nompilo Nkiwane omunye wababalisi uthi kunenye okukhitshwa uholo labo elincane abalitholayo okokuthi imali abahamba layo ngekhaya kayineli yona indleko yokuya lokuphenduka emsebenzini.
Ngomumo okhona njengababalisi kunzima ngoba sitholi lutho nxa imali ingena, ziningi imali ezibanjwayo kusale kungela lutho, bese kusiba nzima ukuphila ngendlela izinto ezikhwela ngayo ezitolo labantwana. Kunzima kakhulu.
Umphathi intambo yendaba zezisebenzi uMnumzana Pho Mavima utshele iStudio 7 ukuthi okuphume emhlanganweni weNational Joint Negotiating Council ehlale namhlanje eHarare ikhangela udaba lweholo lababalisi akakalutholi. Umkhankaso abawubiza ngokuthi hashtag Teachers for USD uqoqe ababalisi ukuthi bamanyane kusinqumo sokuhlala emakhaya ekuqaleni kwayo nale inyanga kaMbimbitho njengendlela yokufuqa uhulumende ukuthi abaholise ngedola leMelika. Ikhansili elawula ngeholo lezisebenzi zikahulumende eNational Joint Negotiating Council ihlangene namhlanje eHarare ikhangela ngeholo lababalisi kodwa abaphumanga lalutho. Umabhalane wenhlanganiso eZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions uMnumzana Gibson Mushangu ongenele umhlangano emele izisebenzi zikahulumende uthi akulanto elomkantsho ephume emhlanganweni, bayaphinde bahlangane ngeviki ezayo ngolwesine. Ngimele umsakazo weStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umsakazo weAl Jazeera usudlulisele phambili uhlelo lwayo lukamabonakude olodocumentary etshengisela inkohlakalo eZimbabwe. Kayiyazisanga linhlanganiso isizathu sokwenza lokhu. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umanisipala wakobulawayo uthi kasafuni ncedo lukahulumende ekwakheni indawo zokuthengisela ezatsha empophoma nyakenye. Uhulumende wayethe uzaphathisana lomanisipala. Okwamanje sengidedela imuva ngilitshiya ezandleni zenu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Siyabingela emsakazweni, siyabonga kakhulu ngomsebenzi omhle kangaka elisiphathele wona. Namhlanje nje i-advice engilayo ngingathi ngiyibhekise kakhulu kuma-leaders e-opposition, ikakhulu e-CCC ngoba siyakwi-election njengamanje. AmaZimbabweni wonke akhanya a-register ngobuningi bawo ukuthi babone usizo olukhona ekhaya, ukuthi bazimisele labo befake isandla esivevaneni. So cethi ikakhulu i-CCC bezama ukubheka kakhulu ama-reforms azabe ekhona kuyiwa kukhetho, ngoba ukuthi bekuyi-election bengavalanga imbobo eziyafana nalezo esadlula kuzo, izani barige nje kube lula ukuthi benze rigging, ngeke usisebenzele. Ngoba babona laseNigeria manje rigging yenzakeleyo manje, la khona lapho ngeke yenze ngoba izani ijwayele indaba yokwenza rigging. So sicela ukuthi bona ke bezame ukubona ukuthi ukhetho lube fair, hangcono ukuthiwe izani iyenze i-election labangani bayo labo omonzora labo, kungcono kulothiwe izani PF idle i-CCC. No, hangcono kwaziwe lokho mabe siya ku-election bezeshow ukuthi bayenza i-free and fair election, ngoba vele nge free and fair election izanu PF angiyeke idle i-CCC, ngoba abantu beZimbabwe kade behlupheka izanu bathembisa obana. Kunini besithi bazabenzela lokhu lalokhu la kuze kube yimanje? Akula manzi, akula gesi, akula migwaqo, akula zikolo, ezemfundo azisekho ngendlela ezazikhona. Bazibe abanamahlonja abantu beZimbabwe bezwedlula ngesikhathi sikaMgaba. Umgaba uyenzile education kodwa bona sebeyibulele yona leyo education ayikhona. So i-crime umgaba wayeyivalile, akula muntu eZimbabwe eqhashangqasha nesibhamu estradeni twabamba kunzi. Kodwa njenga manje abantu babanje inkunzi emini ngezibhamu ingane zethu zazingakwazi ukubhema ngisho loni kwaye manje amanje ingane zethu zibhema ama trucks yabona izwi lakho lakuphi so uma ukuthi iZANU PF iyaqhubeka ithi yariga alikho lelo lizwe akubanjiswaneni kubulungiswe ama reforms kubonakala ukuthi iZANU PF ayinalo ichance yokubana irich yabo
sibonani basakazi be studio 7 labalaleli ngiyalibingelela hayi siyazizwa indaba siyabezwa abantu abanye ama opposition kuyasimangalisa nxa ibhizi xikana lenyi opposition hayi thina manje nxa sisizwa amanye ama opposition egxeka opposition yethu ye-Triple C siyabe sithokoza sithi ya vele ungabona ukuthi abantu bekhuluma ngawe kutsho ukuthi uloncedo ungabona abantu bengakhulumi ngawe uyirabish awulancedo emhlabeni so thina nje ebandla le-Triple C nxa sisizwa bekhuluma so kuyasithokozisa kutshengisa ukuthi siyakhula so ngoba i-Triple C ayikazibusa elizweni iphathi ebusa yiZANU thola abantu sebethile ukugxeka iZANU sebebhizi nge-Triple C behlupheka ngezinto ezingaqondananga labo so kanti lathi singenye i-opposition efana labo ukwandelwa ngabantu yikuthandwa ngabantu yindlela esiyabe sikhuluma ngayo ebantwini kho abantu begcwala ku-Triple C so laba abantu kufuze befunde ukukhuluma kuhlela abantu lokwenza ukuze abantu bebathande ngoba ukutshona ukukhuluma nge-Triple C kudlala ngesikhathi abantu bathwele nzima abantu bayabona ukuthi iZANU PF ingaqhubeka ibusa i-5 years le ebuyayo abale moto abazapaka abagulayo nxa besesibhedlela uyagcina uhlala phansi uma ungela mali ngoba nama-doctors azagcinekela ngoba engaholisi khathesi ama-teacher asekela sibhadala i-school fees nxa sesibhadala sebekhuluma nge-strike nxa bekhuluma nge-strike uzibona ukuthi lama-teacher abedlala ngabantu uyathi uhola 40 use ubususithi uyastrike ufuna i-1000 shuashua kulo muntu ongasuka ku-40 use ayekuholisa 1000 bakubona ongange ukuthi babevele bengafuni ukufundisa abantwabethu phezu kokuthi vele ziyathi zivuliwe bona bethatha abantwabethu besiyatshona behleli ungabuza umntanakho ukuthi ngo-January ufunda ama-subject amangabi uthatha amabhuku omntanakho ubona uzobona ukuthi imfunda yiseko i-stress esisematitsheni so konke khona ukuze sikuqedeke ukuthi sivotele iZANU PF out nyabo
salibonani salibonani studio 7 lifuka njani siyabonga kakhulu ihlelo zenu nako konke elisenzela khona sasingaba yini ngaphandle kwenu mina lami igama ngu-Adolf Shaba ngithanda ukubonga kakhulu abantu ya uma kukhulunywa ngendaba yokuthi hayi inamba iyakhuphuka amanani abantu ababa-registered kuhle kakhulu ma ngikhangela inamba yakhona ngalisilanda imiliyoni isidlula imiliyoni yabantu abatsha abarejistile ungathi abanye bantu bengasukuma at least kube leyinye imiliyoni before kuvalwa manje abantu abaphakama asizameni asiphusheni bantu sizame usitshintsha lesi simo kusezandleni zethu ukubana singavota ngobuningi bethu awukho luthi iZANU zaletha bayaphuma nje
bonani salibonani kustudio 7 siyamuzwa umnangagwa uyakhuluma ugijime siya elupane se-adres ilokuzeni ibirthday kamgabi uzokhuluma athi ye abantu abase-South Africa babuye ekhaya imisebenzi sikhona angazosihlolela thi yiphi le misebenzi ekhona ekhaya kunjani ekhaya kunjeya akulamgwaqo ma efuna abantu babuye akaqale afake imigwaqo afake imithi ezibhedlela aholisa amanesi aholisa ama-teacher aholisa amapholisa yonke into employee rate ngathi 90% esitshela ukuthi sibuye emakhaya uyizimbabwe silunga yini elunga loba abangazasidakela thina inhliziyo yakhe le mbi yakhula sili hey labantu bagijimela upane bathi ye nangu umnakwakho nangu umnakwakho intsha igcwele khona le yaphakamisa izandla itshaya ukhweli tshayela umnakwakho bazafa bengabayanga abantu bakitishu yini into ekhulunywa umnakwakho ezwakala hayi that is the worst president all over the world akula president ehluleka njengomnakwakho akaphuma ahlale phanke uhlulekile kwini okwenze iZANU PF babhizi badla izimali amapolisa abhizi atshontshela abantu emgwaqweni instead of ukuthi imali le ihambe iye kugovernment balungise ilokuzeni ilizwe ngitshela abantu ngoba kabaholi bantukuthi ilizwe liyalunga liyalunga yilithi ilizwe elilunga angabo sihlolela thi mnakwakho ubhizi utshela abantu be-South Africa ukuthi ulindele ukusamukela esamukela ukuthini sabizwa nguye la abo sihlolela thi
studio 7 linjani basakazi abahle nabalaleli abahle siyabonga kakhulu indaba ezimnandi ziphuma zishisa kanti okhulumayo ngisho vingolovane phansi konalelo pane lapho engiphuma khona esigodini sami kanti ke bengithi mina sonke asibambaneni njengoba isimo sinje lezikolo liyabona abantwana bayaxotshwa kuyamoshakala amatisha kaholi kanye lathi sayempini kaseholi asibambaneni nalaba bathi bona bavikele ilizwe kodwa ke babochiwe akula mali etholakalayo la. So asivoteni ngokuningi bethu, sivoteni sizama ukuthi sikhiphe izandla ukuze sihlale kahle sonke nabantwa bethu, ngoba abafundanga basoze befunde kuzafunda abantwa babo imali bayaphana le abantwa babo befunde behlale besibuse njalo uma singahlakaniphanga. Yinto nje engiyiqonqosela kakhulu kibo bonke abantu abantu bakithi, ake sizameni siyekele njalo ukubandlululana, siyekele njalo ukuqembulana kakhulu. Yinto ezasiyehlula sivele sihlale sibuse waya waya. Ngiyalibonga kakhulu uma lingayenza into ezivukayo.
Lasemelika liyasisola isinqumo sikahulumende wakweleNicaragua esokuphuca ubuzwe abantu abangamachumi ayisishiyagalolunye lane 94 kanye lokuthathela lobu buzwe izibotshwa zezepolitiki ezingamakhulu edlula amabili 222 ezakhululwa esitokisini ekuqaleni kukanhlolanja. Izenzo lezi azihambelani le Universal Declaration of Human Rights, yona ethi wonke umuntu ulelungelo lokuba lobuzwe. Kutsho unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken kumbiko awethulileyo. Lokhu kubuyisela abantu baseNicaragua emuva, kanti njalo linyathelo eliqinisa umbuso oncindezelo. Mhlaka 9 ngonhlolanja, izibotshwa ezingu 222 ezigoqela abaholi bezombangazwe labamabhizimusi, abezenkolo, abalwela amalungelo omphakathi, intathelizindaba kanye labafundi bakhululwa ejele bahanjiswa eMelika ngendizamtshina. Ekufikeni kwabo bamukelwe ngosizo lwezempilakahle lesimo sengqondo kanye losizo lwezomthetho. ENicaragua umongameli Ortega wabiza izibotshwa zezombangazwe ezazikhululiwe ngokuthi ngamaphekula kumbe amaterrorists. Umahluli wenkantolo ubale umbiko obusithi abantu laba balecala lezenzo ezeyisa ukuzimela kweleNicaragua lokuthi kumele baxotshwe kulelo lizwe. Ngokusho kuka Vilma Nunes, umkhokheli weNicaragua Center for Human Rights, bafuna ukubiza ubuphepheli njengokududulwa okuyinto engekho emthethweni futhi enqatshelwe izimiso zamalungelo abantu emhlabeni jikelele. Ngokutshetsha ngemva kwalokho, idale leCongress laseNicaragua livote ngazwilinye laphuca abantu abangu-222 ubuzwe babo. Ezinsukwini ezimbalwa ezalandelayo, umahluleli wenkantolo yamacala aphikiswayo i-Appeals Court wamemezela ukuthi ezinye izizalwane zaseNicaragua phose ezilikhulu 94 eziphikisa uhulumende zazingabathengisi futhi zaphucwa impahla zazo lobuzwe bazo. Phakathi kwabantu laba kukhona umlobi odumileyo uSergio Ramirez olwela amalungelo oluntu uVilma Nunes kanye lombhishopu wamakatolika uSilvio Beas. Selokhu kwaqubuka ukutshengisela emigwaqweni yaseNicaragua ngomnyaka ka-2018, abantu besola umbuso oncindezelo kaDaniel Ortega, uhulumende wakhe uzamile ukuthulisa wonke amazwi amsolayo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Isinqumo sokuphuca ubuzwe babantu baseNicaragua abafuna ukusebenzisa amalungelo abo ngendlela yokubathulisa kuyisenzo esidabukisayo. Ngokutsho kukaBlinken, labo abavikela intando yeningi nesibindi eNicaragua bazoba izakhamizi ezitshiseka ngelizwe lazo. Umsekeli wesikhulumeli sogatsha lwe-State Department, uVedant Patel, utshele intatheli zindaba ukuthi siqina ngokukhuthaza uhulumende waseNicaragua ukuthi athathe amanyathelo okubuyisela inkululeko yomphakathi, ikakhulukazi ngenxa yesinqumo sakhe sokukhulula izibotshwa zezombusazwe ezingu-222. Ukubaphuca ubuzwe babo, uqhubeke esitsho uPatel, kulinyathelo elibuyela emuva.
Lawo ke bekungamazwi aveza umbono kahulumende welemelika. Esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempelasonto elithukela. Asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kumbe malanga wonke ngo-7:30 ntambama.